ngokwephathi lokuyana kathi kokwelizwe kwaje abantu belizwe abaningi badanile ngendlela abadane ngayo abantu bezaphu labantu abathe iZipra Trust iphumisima yodwa laphana ixhasa izaphu labodabengwa lakwazisala liZipra le eseleyo ilokhu kuzani badanile abantu ngobana bade bekhangelela ukuthi kuzaphuma impumelelo ekakhaya umuyo elongu-vice president abanye bebengukuza lapha befonela lapha abalefuzani bethi umnankagwa njengoba wayeku-state security wabulalisa abantu kangaka ngo-1980 ngegukrahundi babedodwa njalo njalo.
Mnumzana Mbongolwane, thini ngalabo abo babili umnumzana Mphoko lomnumzana Mnankagwa?
Siqale ngomnankagwa. Ayikho nje into emangalisayo lapho ngoba siyazi ukuthi umgabe vele ubeza faka umuntu acabanga ukuthi uzamvikela njalo abavele besebenzisana ekubulaleni abantu kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. So umnankagwa ngomunye umuntu owazi kahle ukuthi abantu ababebulawa babebulawa kanjani, bebulawa kutheni. Na ubingacabangile izwe, ubecabanga yena impilo yakhe kusiya phambili. Njalo ukufakwa kwamnankagwa kungabe kumangalisa abantu abaningi ngoba siyazi ukuthi khona kukhona ukuthi kulayo makaranga lamazezuru. So amakaranga bona bangabe bejabulela ukuthi khona maybe sokuyisikhathi sabo. Sizobathi khona vele bekhuluma bethi hayi sokuyisikhathi sabo manje ukuthi babuse. Umphoko yena angiboni ngiyaphikisana nomkhandla ngoba ngiyazi ukuthi uphoko ungomunye wabantu bezipha abakade bevele bekhangelwa ukuthi basezingeni eliphezulu. Siyazi ukuthi uSimon Khaya bevele seduze kakhulu lomgabe kodwa uma ukhangela i-hierarchy esingathi i-hierarchy yezaphu leZipra umkandla uyazi kahle ukwedlula mina ukuthi umphoko obevele engumuntu okhangelelwa ukuthi ngomunye ongathathwa ukuthi athathe leso sikhundla. So akungimangalisi njalo akusho lutho ebantwini basezimbabwe ukufakwa kwalabantu ababili. Kusho ukuthi vele bona le bandla labo lezanu PF bale ndlela zabo zokuthi baphilisane njalo siyazi ukuthi umphoko lawo futhi ulayo i-history ku-intelligence.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mkandla.
Kube sakhuluma imibono ekhulunywa ngabantu ukukhonona kwabantu i-hierarchy yeZipra kumezathu ayitsho ukuthi khona umuntu lanxa kade vele elithapa sokumele ukuthi khona ebe ku-hierarchy njalo kulezi zathu zokuthi kwaye kungani kwaba yi-hierarchy kwangabantu vele ababe ngu-15 nebalutshwane. So ke lokuyana kanshiwo advantage yakho khona lokuyana kudingwa umuntu olesandla esiqondileyo ebantwini. Kodwa ke mina ngokwami ngombono wami hayi kulungile khona lokuyana ukuthi khona izitha kumbe izaphu ithole strong representative phezulu laphana kodwa bengiyekusebenza kwakhe umphoko kule mibuzo eminingi esingakwanisi ukuyiphendula kwathi kubothi i-hierarchy yeZipra lapha ngezikhali labantu labo kuthiwa ngo-Dazi noMaseko noKhen noMathema nokwesibiziso noMatshengile abasengeke bebotshwe. So you find that ukuthi enye into laphana ikhona into yabe ingathi nxele kodwa thina aba bakhuluma ukuthi babe ku-Zipra high command bonke labo abangenanga edeleleni. So kuyadingakala ukuthi khona la uyehlala phansi ucubungule ukhangele ukuthi lezi isandla sikabani khangela ngale lapho kukhutha khona ijabulani yeZipra ebese ukhangela-ke ku-hierarchy yangikhona khonaphana ku veterans iministry le bayicreatileyo khona ukuthi ngoye woveterans kulwesidinisekamayi edebitshaza umthwanga ikhangele kintwana lani ukuthi igoqela bani lo bani usuyakhangela khona phana esikotini sikampoko lafana ukuthi khona kuyini okunengaza kulungisa lafana kubeza kukhangela ngapha emkhonweni wakithi babalekeleni laphana kuzami.
Mnumzana Mbongolwane, ubona ingani laba bona bazasebenza njani ngabokutshelwa nje ukuthi benzeni?
Indlela akade besebenza ngayo akwaziwa kahle. Umphoko bengumuntu nje osebenza ngaphandle kwelizwe engu-ambassador ngaphandle kokuthi ukwaba ku-intelligence. Umnankagwa ubengu-minister usukela ngo-1980 kuze kube lamhlanje ubevele engu-minister. Asibone utshintsho olungaba khona endleleni abasebenza ngayo ngoba vele bancela singathi bamunya kuvele linye lezanu PF. So into abayenzayo yonke into eyenza ukuthi izanu PF ibe yikulokhu okuyikho khona. Njalo siyazi ukuthi izanu PF vele isebenza njani. Isebenza njengempethu iphila lapho kubole khona. So asibone ukuthi bangazama ukuthi balungise umnotho elizwe or balungise impilo zabantu ukuthi zibe kahle ngoba bona bavele abantu bezanu-PF baphila ngokuhlukumeza abantu. Umkandla nxa ekhuluma ukuthi abantu babalekeni siyazi ukuthi khona vele abantu abezapha abaningi baphuma lodabengwa lokhana ke okwasala kuzana uPF sokusalele bona laba abasala besithi bona bayizaphu yasala kuzana uPF kodwa ke ukuba kwakona kukamphoko sokungani yilifa abalithiyelwa uJoshua Nkomo ngokusayina iunit agreement yilifa labo abaliphiwayo abasebenzeli abantu basezimbake basebenzela izikhwama zabo kuphela.